salibonani iHighland Dance yasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhengula uAlbert Lawrence yikho sisithi khona ngekamachobana ekamzilikazi ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula uAlbert Lawrence ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club and then yasitshintsha ke yaba iHighland Dance ngokuya kwesikhathi
wawulawayo umzonkulu wekhoso.
UFreddy Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe lokudumile lakhathesi njalo ngumlandeli weHighlanders.
Ubana wayakho nanga mhlabudlalela yeZimbabwe. Ubana wayakho nanga mhlabudlalela yeZimbabwe.
Le ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders. So ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele sonke. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu njalo ngimlandela engaba yi-right candidate. Wahle wavumela phezulu sibili wathi hayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le ngoba iHighlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginqi zitshaywe ngumthabisi moyo ekobulawayo nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe ekobulawayo.
Ayi choman
umculo uyatholakala kuwonke ama-online stores, uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusamkhaya lo Fred Gwala Highlanders engamachobana, depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer bani bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Nesandile ezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players eHighlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo estadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board eHighlanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalelile ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem e-team nxa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-touring musician. So bengisendleleni uFred Gwala ese-South Africa, uproducer esisebenzelayo ekobulawayo, sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achine ukuze ihlangane kuhle. This day kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asenelisayo ukuthi sisebenze, sikhulume, sibonane as if sisonke siyemndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayakwenelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke thina singekho sonke.
I'm singing as a hero. I'm a